Isinqumo sedale lalamhlanje isinqumo esihle kakhulu njalo esifuze sanyukelwe ngumuntu wonke ngisho la uhulumende oqobo. So isinqumo lesi ngibona siqonde kakhulu ngoba ngendlela i-amendment le ebisenziwe ku-constitution bekusemgceke ukuthi ifuze ukuthi benefite ubaba uMalapa, kodwa nxa sikhanya isekelo somusho sithi lo obesesikhundleni kafuzange abenefite nge-extension through i-amendment le.
Ngobani esingakhangelela ukuthi abe ngumahlulo omkhulu omutsha njalo ubona abe Judicial Service Commission abakahulumende balakho yini ukuphikisa isinqumo sanamuhla lesi?
Kunzima ukuthi singathi umahluli ofuza ukuthi angene endaweni kaMalapa kungaba ngubani. Kulobunzima kakhulu ngalesi sikhathi ngenxa yokuthi kufuza ukuthi laba bakhangelwe kulandelwa sona isisekelo sombuso. Kodwa engikunanzelela yilokhu abantu singakajabule kakhulu. Ngikhangelele ukuthi iJSC kunye lohulumende ngenxa yendlela ebephikisa ngayo ukuthi bazaphanyeka i-appeal. Bangaphanyeka i-appeal okuza kwenzakala ukuthi isinqumo sedale le-High Court sizabekwa eceleni okwesikhathi esithize until i-appeal leyo ingene kwenziwe isinqumo ngayo. So ke kathesi asike silinde kancane sibone ukuthi kwenzakala.